okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale kuhle masinya uphangile ukuthi akhangile uduko lolwehlele abantu bejimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese sithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha. Nginyananzelele ukuthi umongameli, ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele athiji naye efika khona ngaye laye ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayehlelwe yingozi laba. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sembona ezombangazo ziyangenangena, abathi bethi hey umongameli kuyangaphi, hey kunjanjani, lezi zinto eziningi besolasola. Kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisole ukuthi kanti ngani kubo amazweni, ngithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngase sithe sayehla kathi isiyabe singaphendlu kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngikhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo, labalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi, kakula nto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule, ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala, yeko kuyenzakala. Kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezilezi zinto xa i-disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-civil protection unit uyikuthe kufikisa ikhiyona ube ngena budget, i-CPU ibingena sent eyokuthi incedise abantu. Iziki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evakuwethwa. E-America kungaphela i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle ukulokho okuthiwa ngesilungu i-response?
Ngithanda ukuthi ngithi asikhangeleli-ke ngaleyi ndlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ngemva kokuthi sokubele umonakalo. Kodwa-ke abantu phela i-blame singeke siyise kuhulumende kumbe siyise kakhulu. Mina ngithanda ukuthi ngithi abantu ugatshalo lwana lwe-civil protection olumeleni lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke, luhlale lulungiselele. Ngiyavuma konoko ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-osayiniweyo, makungabi ne-blame kakhulu ebakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje, u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labo bani abanqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje. Kodwa khona kokunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona ena leyo yeqakathekileyo kakhulu, ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlize ehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Njengoba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu njabo America anothe kakhulu ale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engeke ngaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu and ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Baba uGawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-provincial administrator abalali abahambe bayalala ebuthongweni, ima-department isayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up-to-date ku-cyclone nals. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-act. Mina uminista we-local government lawo-provincial administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi bahlalile bekela abantu bonakalelo abantu babo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule baba uGawule, i-disaster iyenzakala emazweni. Kodwa ilizwe nelizwe ukuze li-avete i-disaster, kumele istrengthene into ethiwa yi-community capacity. Ngoba i-disaster ingehlela endaweni we-community is already vulnerable, yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambe se-America, kathi ngaso zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengorhulumente sike siye investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and the settlements are organized emakhaya.